Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe ehoteleni yeHoliday Inn eHarare. Oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association, ZELA, besebenzisana labe-European Partnership for Responsible Minerals, EPRAM, wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurugwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide, unkosikazi Joyce Nkomo, utshelele umhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende engaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu, ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu. Yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane, ngoba uzathi ubona umuntu kade umreportile ule thembo lokuthi sengivela faka iripoti yami emapholiseni, umbone sihamba ngaphandle. Ubona vele ungasalancedo lokuthi ungaripota, ngoba sesihleli vele sesilezitho. Even labona laba amabhemba sizathi ngamashuruku, labona laba abantu abaphumesibathembe ukuthi baripotile sebejika futhi babe njalo, banxa bebuye ebusuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza, nisokusiphatheka kabuhlungu, ngoba vele kuningi kusenzakala. Okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana yinto esihlangana laso.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu, akutsho Mgceke umongameli, ukuba ilizwe selibhekane lenkinga, akhuze uZulu owenza lokho.
Ngoba namhlanje sokuphelile isizwe sesiphelile, kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika ezigabeni zethu ngokutshela ngokuthi yani siyekhuluma from kusobhuku, ukhulunywe from uchifu, ukhulume from MP kanye lama-locals, ukuthi khona khona into le kayitshintshi, ukuthi bakunanzelela ukuthi into sokuqedisizwe. Njalo futhi enye into abakunanzelela ukuthi as long as nxa kuyukuthi abakunanzelelanga i-target yethu neyethu esibhileni ngeke siyibambe. Sesifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi-ke kuthazwa abantu ukuthi into le ingasayi phambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane, unkosikazi Maria Maphosa, othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyesile kusiba ukungani yagagasa lokhu senzi ithoma ngisho ubuhlungu into esiyibonayo esiyibona day in day out. And abantu bakhona kababotshwa, bazi babotshwa, bakhona babotshiwe bahlotshiwe. Sazwa ukuthi even khona laba abamasemba sana sibabophisa banhlala siyamangala sengaze ngadeda.
Umeli we-Highfields East edale lephalamende engelinye lamalunga ekomidi ebona ngomsebenzi wezokwemba, umnumzana Eric Murai, uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugangi.
Just one word from His Excellence, stop it. The issue to do with the budget will be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi umongameli angakhuluma libe linye kuphela elizwe, angathi makuphele lokho, lolu daba lokubulawa kwabantu luyaphela. Ilizwi linye kuphela elingathiwa ngumongameli ukumisa lokhu kuganga, lisiyatshona ilanga kuyabe sokuphelile.
Oze kulo mhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende, umnumzana Rangarirayi Godwin Mazo, uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwi.
When we look at it, we see it as an act of criminality.
Kuna ukwephulwa kwemithetho nxa sikhangela lolu daba, ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi emhlabathini, bese kusiba labantu abadisipha konke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemoto. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimini walowo ngodi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesela elikhulu.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.